Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 29 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abathathu abacathengelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba.
Ukuze sifithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi bebona nxabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithi.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi abasekeli bayo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South.
Uma kunabantu abadala bekunika ithuba lonalelo kutshengisa ukuthi balobukwethemba abalakho ukuthi uyazwisisa ukuthi inhlanganiso enjengezanu PF ithoni.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa ababalisi besethuselwa nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kusukela ngeviki ezayo.
Thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa ihoho. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abacatshangelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla leCitizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba ngomvulo. UBrian Moyo oleminyaka yokuzalwa engu-22, uLucky Sibanda oleminyaka engu-26, loKevin Dube oleminyaka engamachumi amathathu 30 betheswa icala lokugcekeza emzini kamuyi uDube balwisana laye andubana bamgamule ngenkemba basuka babaleka ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika engamachumi amabili lanhlanu $25 lamafoni amabili mhlazi ku-8 kuyona le inyanga. UBrian Moyo nguye owabanjwa kuqala ngamapholisa mhlazi ku-24 watholakala elefoni kamuyi waseveza amagama abanye bakhe. Abathathu laba labanye abasejele labanye njalo ababalekayo betheswa amacala amanye obugebengu edolobheni lakobulawayo. Abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change babecabangela ukuthi uDube wabulawela ezombusazwe ngoba wayelilunga elasebenza kakhulu ekubhaliseleni abantu ukuthi bayevota. Kodwa amapholisa athi akula bufakazi bokuthi ukubulawa kukaDube kulezombusazwe phakathi. Sibuze isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithin Chirodza ukuthi bona bathini ngokuthiwa ngamapholisa nanku lobufakazi kuthiwa abukho.
Kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga onke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi nguMr. Tuesday ngoba wathi ecalisa wayevele eletha abantu uzoregister baregister uzekinich ngolwesibili. Ngaze ngathi mina wena ungu-Mr. Tuesday wena ngoba you strike on Tuesday ngisitsho ngesingizi ukuthi uncedisa abantu ukuregister ngolwesibili. Kwaba-ke ngu-Mr. Tuesday ibizwe leli lalumatha laba libizwe elaziwayo ilizwe lonke. So thina sibona ngani khonoko ukubulawa lokho kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa isinhlelo yethu. Ukuze sithuthiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi bona nxabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini. ngoba okathi sivela sisuthisekanga thina esasi sikutshelwe ngumthetha phansi ukuthi abantu ababanjwa vele thina lapha kobulawayo singaka hambi esigodini ukuyobeka iqhawe lethu base bebanjwe abantu lapha ngekusuthi ukuthi amapolice belokhe sadingisisa indaba le so lathi sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo yethemba ukuthi vele alizange libone sikhuluma leyo ndaba
njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapolisa awasebenzi kuhle kulolu daba
thina njengebandla le Citizen Coalition for Change asithanda ukuthi sibe hlambaza amapolisa lalapho kungafanelanga khona ukwakathisa amapolisa ayenza umsebenzi omuhle siyachayela ihlombe kodwa esifuna ukwazi thina ukuthi indaba le lo hambelana yini le politics umbangazwe njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetjwa yini kumbeni uhulumende usezangenela eyenza imicimbi ezakwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbebe bachayela ifeja njengoba liyazizana ukuthi vele ngiyezigila mkhuba so sikhayela ukuthi abantu laba ngabe ngagwetjwa balakho yini ukuseva ama-sentence abo kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yiyo umthetho okhona ngoba into esikhangeleyo thina njenge-Citizens for Change ukuthi kube lesijeziso esifanela laba abantu ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke.
Lo ke ngumnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi amasekeli balo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMatabeleland South okungaphazamisa inhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weCCC eMatabeleland South umnumzana Solani Moyo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bayakhuthaza abasekeli babo ukuthi bebhalisele ukuvota ngobunengi ukwenzela ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo.
Engunazelele ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa ibandla lezano PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party amahoveta soze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo ema-resentment nasemaplazini i-CCC ingangena embusweni bazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisindo i-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo izalo PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembi sokuthisela imizi ibe sensithi okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sibe buya berojwa kuthiwa sizalenzela lokhu lalokhu so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba kwelizwe lezimbhakho sibengatholanga nje emasimini kungenxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi okuthi sinanzele ukuthi icembe lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlaba tokugcinileyo kodwa bona abakhulu besebenzisa amatrekitha.
Besixoxa lomunye wakho webandlali zanu PF nomzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yenithi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandlali zanu PF bayazama kakhulu.
Yahlekisa umfowethu Ngqobizitha kambe ngobani abasapotisha abantu nxa ule dola i-America eZimbabwe le $700 inkuyini khonoku yena nguminista ukwaba nguminista we-industry akulazi lomntwana yedwa amkhatshayo okubonisa ukuthi izalo ikhangelele ezikhwameni zabo abantu bakhangeleleni uhulumende ukuthi ufaka ama program anjani ama civil servants kaholi bakhala ngama sanctions bona abasanchisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama China segcwele izimbago yonke indawo ama China kaivesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe yiqembu lokuhluleka umgawe wayethi nxa edriva ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabweni saphuma sonke ukuthi liziwe ehluleka ukukhitshwa umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa abuya wangene ngokhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le-triple C nxa singena kuphapa abantwana babo ezikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko kumele behole amazwe wonke bayahola ezimbago sokuhola ngezindawo amaprovinsi ngikakhulu ngapha emasouth akulo holayo abantwana abasemazweni e-South Africa mhla sokungena u-advocate esentshanisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile-experiensi semisebenzi abayifundileyo sebezethuthukisa ilizwe lakithi besiholela imali yabo enhle
lo-ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathepeleland South ubeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo osanda kethwa ukuba ngumgcini sihlalo webandla le-ZANU PF esigabeni seMathepeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi baningi abantu abafuna ukungena ebandleni leli njalo basebenzisa inkundla zebulenjini ukubhalisa. Umnumzana Ndlovu uthi akuvamanga ukuthi osakhulayo njengaye abe ngumgcini sihlalo kuleli bandla ngakho usebenza gadalala leziphathamandla zikahulumende ukuthuthukisa isigaba sakhe.
Akuvamanga ukuthola umuntu ongangami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke. Ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balobu kwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezano PF ithoni inhlanganiso ekhuluma ilizwe leli inhlanganiso ebusikise lapha esikhona kathesi. So ngumlandu engingawuthathi kancane ngumlandu engifisa ukuthi ngibone ngisenza konke okusemandleni ami ukuthi ibandla lezane PF liqhubeke liqina lithungamela lisiya phambili. Okokuqala nxa uyinhlanganiso yezepolitiki umlandi wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini. Sesike saba le-workshop silenhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke yeprovinsi ngingaseyingatsha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture abe-mining abe-transport ukuthi kuyebuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kuprovinsi besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kuprovinsi yonke babe fully involved kwi-economy leyo. Silokhu sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunusa futhi amanye amaminister kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona ithunywe yiphathi zamphiya. Sifuna bebuye kakhulu ikhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sidingilanga ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yamasamu uqedisa i-JM4 yeGwanda ebisile minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Sine-planship for many years esifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathesi lo nyaka iyachaya i-groundbreaking imali yakhona ikhona. Konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende we-ZANU PF uyakuletha ebantwini. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele ze-local government. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele eze-transport ngoba ngale sakhina sithole u-engineer but sifuna uminista ebuye imigwaqo ifuna ukuthi ivenakale isiya phambili. Nakhangelisele sei esibelayo kusindise kukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselo labantu abaningi ababuyayo bezojoyina, abanye barevelvele ukuthi esibuze ukuthi khathi vele sijoyina njani. Silabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms, lokhu okwekulenjini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu, sibe sesibafinyelela ukuze bafundise bakwazi ukuthi nxa usidulelwe ngalezamcf zitshona. Mangibonzaona ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi zamcf iyathela amanzi, ivuseleleka ngendlela yesizayo.
Hello ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende wobonanga zokwethekelelwa kwelizwe njalo engumgcinisihlalo webandla lezivano PF esigabeni seMathebeleland South, emela ibulilima East edalele ePhalamende. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni amagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi lanxa ababalisi bengaze bethuselwe nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokukhalala umsebenzi okwensuku ezintathu maviki wonke kusukusela ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi bemaphandleni sebeza kuya emsebenzini ngomvulo langolwesibili kuphela andubana uhulumende abuyisele iholo labo ku-$540 lapho elalikhona eminyakeni esanda kwedlula. Okuningi asikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo ayenze lesikhulumeli se-athuza umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasiliyihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018, $540. Yindaba sisithi imali le esayijonjelwa, imali le esasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi 1 pound is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona i-$540, kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame uyiqathanisa ukuthi siyivisele ifana ne-$540, sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000, i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 pound ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina liyi-athuzi lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-athuzi sibone ngani kuyafika kuyekhaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubekaka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyaswela ukuthi abantwana bebabhadela ama-private lessons. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, kayenzi lutho. So thina bethu amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kathesi, kutshona sikuhambele amanga sithi thi emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-athuzi esebenza ngayo sekunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi, sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ngestatement esisifakayo nxa singayanga emsebenzini. Utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende engxela sebazalini?
okwakugana sizathanda ukuthi kuhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma nge Public Service Commission eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council ngoba abantu be-Apex Council bonke labana bakula sebenzi sikahulumende abasimelele. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini akhulume ngokuthi usenikeze isebenzi i-100% yemali engekho. Isingaye esikolo kuthiwa 100 times 0 = 0. So 100% of nothing yi-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ bekhuluma icingweni leStudio 7 eselubhane. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, zalibonani? Njani lonke labalaleli bonke be-Studio 7? Akudumi i-Studio 7 ezethu ziyaphuza ukungena ngazi ukuthi yathi yini inkinga lapha. Njani, kodwa lonke. Ngandikuphawula nje nawumaphosa, ngisakukhuluma igama lami, kodwa nidabuke nyathi. Hhayi, izani lokuzozidala thina sayijoyina kudala izani. Sayijoyina kudala, umgabe sesekhona. Enguye udida lathi sinje sike sakwenza kwamayouthi sikuzani. Hayi, bengabe baze bayitshele abantu bezani ukuthi yibo abenza ukugama. Bengaze baphakamisa ilizwi lokuthi yibo abenze ukugama, kodwa bekwazi ukuthi yibo abathuma amayouthi bebafokuza imali lokho okungasebenzi lutho. Bahamba amayouthi lana afike awona bacatshe ngomunye. So abangabe baze bakhulume bezazi zakwenze ngani ngabantu laba abafuna ukukhuza bezani bakhuza emehlweni abantu. Akula muntu ovele abantu abanye bayithanda izani. Mina ngazi umuntu othanda izani ukuthi ucabanga kanjani. Ukuthi lokhu esacabangela ukuthanda izani kutho ukuthi yabesidla phela yibo abatshontsha imali labo bantu abathanda izani. Izani yabanika isikafu, inikeza abantu ababo, iyabafundisela abantu ababo. Manje thina siyahlupheka, asisayithandi izani. Ameniyezi izani ibuse thina singabantwana besikolo, sisiye esikolo yabusa. Hayo, abake baphumule bayekele ukubulala abantu kuphela. Lokubulala abantu phela yisibo bantu babo labo ababulala abantu bakaNkulunkulu. Banikeza abantwana babantu amacala, kusale kuluhlupho ebantwaneni, kusale kuluhlupho esihlobeni ngokubulala abantu. Ingwendela abangazuze bayikwanise lowo muntu obulele omunye umuntu. Siyaxola lapho izanu kayile lababe babuse othamisa, sibone ukuthi bayangaphi lelizwe lelo. Asilo lizwe lezanu, asilo lizwe labomnankagwa leliya.
Studio 7, ningani basakazi abasakaza imizi ezimnandi, ezinhle, ezincomekayo. Studio 7, ngingaloke ngimelele ukuthi ngiza ngiphinda nge-2 minutes talk, not 5 minutes, 2 minutes talk ngiyabe sengiqedile. Lingiphinde ekhulume ngodlame lolo lukhona eZimbabwe.
Sanibonani Studio 7, bingelela uGift Stube nabonkomo nabosicalekile Ndlovu. Kanti kodwa sakhala, sahlala sikhala ngento yodwa, siyathumela amavoyisi ngizathi okhulumayo uGodfrey Moyo uBG, siyathumela ama-voice note kabalwa, kubalwa ama-voice note i-CCC nama-voice note ayezanu-PF. Kungani vele kahle bantu bakithi lingasicaceli ukuthi iStudio 7 ayikhulumeli imithwakazi? Phela size singene lapha ngoba sizwe lisithi wemthwakazi omuhle, kodwa siyadumala ma ama-voice note ethu angabalwa ukuthi imbangela ingabe yini. Siyabonga ingabe mude, ngabonga ma ukuthi i-note le ingafika ngoba imithwakazi Republic Party kayibalelwa ama-voice note. Ukhona omunye lapho ongenileyo, 2 days loko lifaka yena kuphela lo khuluma ukuthi kumele kuvotelwe iZANU PF liyamphinda phinda thina kasivalelwa angazi ukuthi ingayini kumele nisitsheleni bakithi
hayi siyalibonga siyalibonga Studio 7 siyalibonga noma sifaka ama comment ethu engakaphumi kodwa kuza kufika isikhathi azaphuma nami nginguLouis Kuduza ex-combatant nami ngiyayizwa indaba ezikhulunywayo hayi babo iyazamazama uyanyikinyeka kufa abantu kucatsha abantu kuba iphasi phezulu asazi ukuthi kumbe kulinywa kuya ngaphi kumbe silima siyempumalanga kumbe silima siyentshonalanga asikwazi hayi umuntu u-35 pounds hama uchange sandu esikhulu i-5 pounds hama bayajaya phela bayabulala i-5 pounds hama babulala ilizwe babulala abathuke kunjalo hayi sizabona khona kodwa yami i-comment ithi hayi iZimbabwe iya ngaphi to the ashes hayi siyabona
salibonani salibonani bantu bezimbabwe kuvuka njani ezindaweni zomu ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke abayekele ukuvusa impi yokubulalana ithi incwadi yamagalathiya mase lidlana bhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaphozishini ngenkani iphozishini umuntu uyinikwa ngabantu benanzelele ukuthi lo angasenzela lokhu nga wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu phefumu lo muntu uyabizwa phezu kwabo yikho ubona izangoma zayalo ukuphosela ujona emanzini ujona esithi ngiphoselane elwandle but kathi ufuna umphefumu lo wakho ubizwe phezu kwenu babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala khathesi abantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangezikhulu ukuthi lo angafa mina nzangena so badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba ake lixoli ake lixoli umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba babebulala abantu akulamama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisizwe kodwa lelokho linqwanele ukuqedisizwe kasizwe seZimbabwe singanani so hlalani phansi litshela namaqiniso nxa lisola hambani liyebuza kupresident ukuthi president zifuna lokhu kulokuthi liqedane ngapha lisithi lifuna inkululeko inkululeko uzayingena usuwedwa inkululeko umuntu ungena labantu nxa usuqeda abantu usufuna inkululeko asazi umbuza kusukhokhela inkukhu lakodoma abantu bengasenzi so badala hloniphanini 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 isizwe sendisihlonipha njalo kufunwa ngabantu lawo ekulaleli ngoba lapha ilizwe leliqala ukulwelwa vele kwakuthiwa imajority rule imajority rule izifiso zabaningi ungabona wena usudonsa wedwa susithi mina ndesikhundla uvele usuphambanise noma ngupresident uma edonsa yedwa uyabe ephambanisa kadonsele sizwe ukuze kulunge ngiyabonga
ngiyalibingelela abashakazi abahle Studio 7 bakhuluma izindaba ezimqotho neZimbabwe siyabonga thanda ukukhuluma ngalolu daba lodlakela luyadanisa kakhulu kuyadanisa kakhulu okwenzakala eZimbabwe ngoba manje siyabheka isatiki yonke amazwe okuya ama-elections iZimbabwe yote nomsindo lapho kubulalana khona kutshayanwa khona ukubotshwana khona kunyamalaliswa nakhona alikho ilizwe e-Africa kumente esitadiki engakengezwa kakhulu isatiki enke ngezwa besithi kulabantu abatshayayo kulabantu abacatshayo kulabantu ababotshwayo esitadiki iZimbabwe yodwa angazi ukuthi impilo bani sezayiphila kuleli lizwe njalo ibandlela ubusayo yiyo kakhulu impela eligqugquzela udlakela sawubona kusenzakala ngo-2008 kusenziwa amabhesi movethu ehlupha emakhaya banjwa yenkani ukuthi uye emabhesini aba ade bewayenzile lala lihlabele ukusuku konke khona ngalo kungenani ukuthi ungalephi ibandla bekwenzakalani so le nto le iyahlupha iyahlukumeza kakhulu ihlukumeza kakhulu umphakathi abantu bagcina ngasakwazi ukuthi okuyikokwini ukuthi kwenzakalani so besicela mpela ukuthi bazame kakhulu ukuthi benze kube nokuthula elizweni kuke kuye ukuchithayo kwegazi uyodlakela nakho konke bayakhuluma bazivikela baqamba amanga kakhulu abezanu p f bethi bona abalamsindo upresident uyakhuluma emhlala amalanga ukuthi kuyekelwe umsindo but into emangalisayo ukuthi angikaze ngizwe ekhuza abebandla lezanu p f uma ekhuluma umabandla aphikisayo aqala umsindo njalo akaze ngizwe kuthiwa bakhona abenza umsindo abezanu p f ababotshiweyo ungezwa kuthola umsindo ukwazi ukuthi i-triple c yezabotshwa kuphela njalo ba-abuse amapholisa ngoba amapholisa ngabantu abazalwa ngabantu besifazane amapholisa abantu bazalwa elizweni bazalwa nabantu babasebenzisa kakhulu ukuthi baxabanise amapholisa nabantu abantu abayisebenzisa amapholisa abasebenza amapholisa ngiyabonga AK Buffalo okhuluma
siyabonga AK Buffalo labanye bonke elisithumele imilayezo yenu njengoba lizwile hayi siyaphendula siyalalela siyayifaka imilayezo kodwa ke ibe mfitshane igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama